Ye, nantu kutaba ke esixoxa ngalo lamhlanje ukuthi amabandla aphikisayo amaqamqamu njalo afuna ukungena kukhetho kungakalungiswa lokho ngani kuyahlupha ukuthi ama-reforms ukuthi xa abantu bevota kumele benzeni njalo ngavota sokukhululwa ama-results kumele kwenzeni. Amafishane sibili, ubona ngani kuyenzakala yini ukuthi amabandla abambane kuyiwa kukhetho lo?
Ngiyayibonga inkulumo yakho babuDube, though kuba nzima ngoba amabandla esikhuluma ngawo engamaqamqamu kakhulu yilawa agijimisa i-agenda yeZimbabwe. Kanti ngakwelinye icele thina njengemthwakazi we-Republic Party sigijimisa i-agenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe. So ke angikholi ukuthi thina singatsho ukuthi singamaqamqamu. Abangamaqamqamu yilabo abakhangelele kwezeZimbabwe politics.
Ye, ngiyakuzwa ukuthi uyakhuluma babumoyo. So ngase sikhangela ke uyaphambili ubona ngani pho kumele lenzeni ukuze ithi linqobe, ngoba ungangena umthwazi Republic Party, ungena i-MDC Alliance, ungena i-MDCT, uyadlelana amavoti la. Izanu nxa iwine nge-5 votes, ingaseligeletshulane. Kunjengamakhazi phela.
Yebo babuDube, ngicabanga ukuthi ona la amabandla nje obuwaqambile aseyiziqephu ezifika 3 or more than, ngabantu abaqala bebonke babhazukana phakathi. Engijiloyo ukuthi mina i-agenda yabo leyethu ichiyene yikuthola ukuthi bahlala beqamukana, ngoba abanye bakhona bamotivatewa yimali ayikhona zinhlupho zabantu, kanti abanye bakhona bavumela izanu yabangenela yabahlikiza. Uzananzela ukuthi MDC phose zonke lezo ziqambileyo ekaMonzora eyahenjwa ngu-Emerson Mnangagwa la ekaChamisa, yabona ukuthi bebehenjwa izanu PF. Uzakhumbula ukuthi umgaba uthe esifa evotela uChamisa kwaze kwavela lokuthi uyabasponsor ngemali. So ke engingakutsho ukuthi kwele Zimbabwe akula opposition party because most of them they are being controlled and handled by iZANU PF.
Nxa usudakula opposition party usho ukuthi lana likho phela.
Thina ngizivaleli ku-opposition yeZimbabwe babuDube, yikho kuthiwa siyimthwakazi. Imthwakazi lilizwe baba, lokho kumele kucace kuwe la kubalaleli.
Ye, kodwa technically babo umoyo lokho kuyiZimbabwe akwazi ukuthi sokwadivide kusese kunjalo.
Ye, kathanti baba, langaphandle kwalokho kathi ngani izaphu lezanu before 1980 independence besilwa lo Smith babezibiza zaphu standing for Zimbabwe, zanu standing for Zimbabwe. Kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani. So ke we cannot disown our identity even singakaphumi eZimbabwe.
Ye, mfisa ukuthi ulalele lapha-ke ukuthi uMafa uthini ngakhona kwesixoxa ngakho sibili, umuzwe uzabekelakhe lathi sabe silalele khonapho ukuthi ingabe khuluma esiya ngaphi. Nangu-ke lapha-ke ubaba uMafa uyakhuluma sibili ngokutsho kwakhe ukuthi abantu abakhuluma ngokuthi iZimbabwe ngamazwe amabili bayazikhulumela ngoba umzilikazi wayendoda eyayithuthukisa ilizwe leZimbabwe hatsho ukuthi bakulo bandlululo. Nangoko umuzwe khonapho.
Ngalunga kamachobane inkosi uhlanga ngiyabingelela imele iMDC Alliance ethungamelwa ngubaba Nesuthamisa. Into yokuqala mahlabezulu ukuthi thina sifuna ukugxila kakhulu kumbali yeZimbabwe lapho amathiwayo engakabuyi, esingathi yi-historical perspective, bese sikhangela njalo ukuthi kanti kwenzakalani khathesi eZimbabwe, current infiltration by ZANU-PF using other political commissions. Okwesithathu, sifuna ukubona amabandla la asephongunyuka njengamakhowa ukuthi vele ahloseni, avela ngaphi, enzani. Bese sikhangela njalo inketo abachabi esisetshenziswa ngabanye abantu ukuzama ukudivide abantu esindebeleni, sibe lokhu esisidla inguqu zemlomo ukuthi bahloseni konke lokhu ngizakuchaza. Okokwesine, ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi singenzani esingathi i-way forward, njengoba sihlupheka sonke. Abanye sifuna ukuthi sithi sizibuse, abanye sifuna ukubuswa izanu, abanye sisetshenziswa izanu, abanye basetshenziswa izanu ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amaNdebele. Yikho-ke sizama funa ukucubungula ukuthi kanjena umzilikazi yena wayengumuntu onjani. Mahlabezulu, isizwe sikamthwakazi sikamzikazi ungwalukwe machobana sasuka eGoli safika ngapha ngama 1836 lapho esahlangana labantu balapha isikhathi esiningi basuka labantu abavela ezansi ahamba bahlangana labanye abantu abendla bazi bayafika ngapha kwelikamambo basika bahlangana labo basebenza kahle baba ngabantu banye umambo lomzikazi babe ngabantu banye yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo umzikazi simithi ngesikhiwa i-national builder i-national unifier yikho ke ngama-1960s khonapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela khonokho okwathiwa ngumzikazi ngalo Bhengula abazange badivide isizwe seZimbabwe zabambili kumbe zabantathu siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulo mngele umngele lowo wabhalwa ngubani wafakwa mbani anti wafakwa ngamakhiwa amakhiwa kwakufaka umngele lowo besenzela ukuthi baye ngamandebele lamashoni ukuthi ba-divided bafake umngele bathe sebehlula amashoni ngo-1890 kwenzakalani angithi baphinda bekhe umngele babe bazabhikiza inkosi loBhengula yikho kungake wavuma okwenzwa ngamakhiwa umngele usithi ngamakhiwa wona amakhiwa usithi awathandi yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo yikho zabona izibongo zethu zixubene njalo lamasosha kamzikazi ayevela ngapha emashonalendi ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzikazi yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqhuma isizwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo ngenxa yokuthi uNkomo laye kazange vele kulandele lokhu kazange kuvume inkosi umzilikazi loBhengula azange bakuvume bona yinzalo zangaphi uma zizinzalo zikamzilikazi abazalwa kamzilikazi abasoze benza into egange kanjalo kutshengisa ukuthi vele bathunywe izane uPF ukuza destabilize iMDC emagebeleni kodwa lokho asoze kube lu asoze kwenzakale ngitsho mahlabezulu yikuphupha nje
Baba Moyo, nantu daba kona.
Ah, ngiyabonga Baba Dube, kuyadanisa inkulumo ekhulunywa ngubaba ongumuntu omdala ubaba uMagalela. Actually, sile Beitbridge Border Post eyasayinelwa inkosi loBhengula ngo-1887. Sibe le Ramagwebana Border Post ePlumtree laphana eyasayinelwa inkosi loBhengula ngo-1888. Sibe le Livingstone Zambia eyasayinelwa ngo-1888 again. Le Stalianda Jameson esekhwekhwe emnyathi ngo-1891. Amabhoda layo ngiwabaluleyo amathathu ngaphandle kweyemnyathi wonke ayahlonitshwa emhlabeni emazweni omhlaba jikelele. Ubaba uMagalela njengabanye abantu bempumalanga actually ngangijile ukuthi ubaba uMagalela ngizagcina mveza ukuthi uvela ngaphi njengoba yena ezenza omondebele than us ukuthi kibo kuseMount Darwin. Angeke ngubeke ke namhlanje. Akala ndlela angasitshela ngayo yena ngobundebele ngoba yena okokuqala akuzisiseki ukuthi why ezofihla i-identity yakhe ukuthi uvela eMount Darwin abe sefuna ukuzenza indebele. Okwesibili, ku-League of Nations ka-1870 i-Berlin Conference, nilayo imephu leyo eyibufakazi obugcweleyo esingabufaka edandalazini ukuthi ngo-1870 iMathebeleland yayivela ikhona ku-League of Nations ku-Berlin Conference ililizwe. Ku-League of Nations yona leyo iMashonaland kasizange sayibona. Angadinga uMagalela agebhe phansi kumba enzeni ngasoze ayithole irekhodi yeMashonaland iyi-part of isizwe lesathina yena umzilikazi wabusa isizwe sonke mhlawumbe lamashona ekhona. Abo babumagalela le MDC ngabantu abangela qiniso, abathethe abantu bemathebelelendi babenza nje iwalkover bacabanga ukuthi ngabantu okumele babuswe yibo bevele eMpumalanga. Ubaba uMagalela kakasitshela ukuthi code triple X abayibhala beyi MDC besithi bafuna ukutake over ukubusa mashu mathebelelendi befaka ama leaders ayo esishoneni ogoqela yena lama councillors angu 17 afakwe ngu Nelson Chamisa kobulawayo lo deputy mayor ngo 2018 bekubhale kwaphuma kunjalo. Lamanye ama MPs lama senators atholakala ukuthi kaMthwakazi thina kasiphuphi uMthwakazi wayelilizwe akusonto singathona siphikisana ngayo. Okwesibili ubaba uMagalela angasitsheli ngobaba uJoshua Nkomo. Ubaba uJoshua Nkomo kukhona okuhle akwenzayo, akukhona amaphutha awenzayo, njalo impilo yethu singabantu bakaMthwakazi siyimeji ngobaba uJoshua Nkomo. Ngoba uJoshua Nkomo wayevele ngakunanzelela ukuthi abantu beMpumalanga bayamthengisa, bayamsebenzisa, bachokoza umfula ngaye. Yikho uthola ukuthi lanamhlanje yona iMDC yona leyi lezanu PF bonke bafuna ukusebenzisa ibizo likababa uJoshua Nkomo besithi wayinationalist engathandi ukwehlukanisa abantu. Kodwa kuliqiniso ukuthi bona abantu beMpumalanga babenefitha kakhulu kundlela ubaba uJoshua Nkomo aphatha ngayo umzabalazo ngoba wayecabanga ukuthi la iZimbabwe uzayibusa. So ke ubaba uMagalela engathi thina njenge-MRP sisetshenziswa izanu, boni MDC sebedabukane babazimvava mhlawumbe ezedlula 7 kulibandla eli-1 elilabo less than 25 years ngenxa yokuthi izanu yaba infiltrate yabesebenzisa. Why engakhuluma iqiniso ubaba uMagalela?
Ye, siyakuzwa kakhulu ke kuhambe khonapho sizokunye njalo akukhulumayo lapho uMasa uhambe sebelunga ikhashana nangu lapho
singakhulumisa ngalize lithume noma lize lithone kanti siya ngaphe singathi i-way forward. Thina be-MDC okokuqala sithi sifuna ama-electoral reforms, sifuna ama-electoral reforms ukuthi ama-CIO aphume wonke kuZimbabwe Election Commission. Sifuna abantu aba-professional, iZimbabwe Electoral Commission ayibe independent, izimele mpo, hayi othi gumba abaqala abatshaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini. I-constitution yabaphamandla. Sifuna njalo ukuthi amabandla ayi-opposition angabindani bodwa ngoba yikudlala lesikhathi. Thina be-MDC Alliance sibindana lezanu PF ngoba yiyo lebhola makithi. Ukuthi MDC thila manje amabandla angasezingwa aqambe njenge-MRP abazacina bephongu sola i-MDC Alliance bathi fakaza ngezano angazi babehloseke. I-MDC thiyona ayaqolotsha isithi ilaba membership eParliament konke lokhu sokwenzakala asiyekeleni abantu yibo abazajaja yibo abazakwehlulela i-way forward asambeni kuma-prime kuma-by-election asambeni kuma-national election abantu yibo abazathini abazakwehlulela. Lokhu kuhlalokhu sithethisana kupha amandla lamanyukunyuku kuzanu PF. Izanu PF iyatshotshozela sibili, iyathanda ukubona abantu beqhamana kathi ngesikhiwa lapho okuwa khona okulwa khona impala ezimbili utshani buya buyasuka. The two elephants fight, kwenzakalani? Utshani buyahluzulwa. Yikho ke lapha izanu isibophanisa imisila ngabomo, abanye bayaphiwa kwizimota kuthiwa ngokwepholati, abanye baphiwa ngama allowance, baphiwa ngama imali ekuthiwa i-parliamentary political finance act. Hayi sebebona ngani sebebusa. Thina sisenandaba kakhulu lama parliamentary seats. Yebo ye alungile ngoba sifuna ukuthi labo asiwine ngenhle. 3/4 sikhona ukuza kuswelakala i-impeachment. Into kathe sesifuna ukuthi siye ku-state house, siyebusa kwenzela ukuthi abantu bazuze umsebenzi, bazuze imithi, bazuze imfundo, bazuze ukuhlala kahle, bakholise amalungelo ayinqaba, kube lokuthula, hhayi ukuhlala abantu bethethisana ngemhlobo, bethethisana ekungani singabantu esingahlala indawoni asiboneni amanye amazwe eAfrika noma bebaningi eSouth Africa bayahloniphana kulamaZulu kulamaPedi kulabantu abaningi amaVenda lapha nje sesiphonga kuba ngabantu abalemhawu ngoba sesifonde ukuthi vele abanye vele asezisenze lutho sokufanele labafazi lomfazi lowana kaSolomon owathi hayi umntwana lo ngwani ngwani inkosi yathi sithini siqume phakathi omnye wathi ye qumanini qumanini omnye wathi hayi kajini saba abantu sebenyampa inhliziyo ngejelasi lesontu sonke sifanane ngenxa yokuthi vele abalabantu makhabezulu siyabonga sithi thina sifuna i-genuine dialogue asifuni ukubindana lamanye ama-political parties ngoba labo bayahlupheka kodwa laba bathengwa izanu PF asoze sibayekele basihlale emakhanda kungani lani lincedise lapho elikhona likhankase liyevota liyerejesta lihlabe i-COVID kwenzela ukuthi u-2023 hayi ijaha liyangena.
Kunjalo Moyo, uyamuzwa lapho uyakhuluma aphosi lakho baba Moyo nantoke udaba Moyo.
Babu Dube labalaleli ngiyabonga. Ubaba uMagaleli ukhuluma ngama electoral reforms abehluleka ukwalungisa ngesikhathi sika 2008 besiya ku 13 besese lama members of parliament amanengi kwabalibala lo Morgan Tsvangirai sebekholisa ukuba ku government of national unity. UMorgan Tsvangirai wazi wakhuluma ukuthi kumnandi ukwenza ama-meeting lo-Robert Mugabe, le tiye abayinatha every Monday imnandi kakhulu. Waze watsho ukuthi yena ayi, iZimbabwe bengeke wakwanisa ukuyibusa eyedwa yena uMorgan Tsvangirai, ezikhulumela esekholisa itiye ye-State House. Kathesi MDC Alliance ile less than 2/3 majority ePhalamende, okuyinto ezoba nzima ukuthi ama-electoral reform la abakhuluma ngayo bawa-implemente ngoba kathesi sebekhonkotha bephandle more than kuqala beseselama-number phose ayephose elingane lezanu PF. Uzokhumbula ukuthi ngaleso sikhathi i-MDC kababa uWelshman Ncube layo yayilama-sitha angafika 10 ephalamende okwakungenza ukuthi MDC yayikhokhelwa nguTsvangirai lale yayikhokhelwa nguMtambara nxa zazingavumelana mhlawumbe zazingaba lelizwe elalingayenza ukuthi ama-reforms lawa abe khona. Kodwa ke bakhetha ukulibala sebenambitha khona ngale ku-Government of National Unity. Kanti ke ngo-2017 futhi sibonile ngekhulu yamasotsha befaka uMnangagwa. UTsvangirai wayegula ese-South Africa lele mbhedeni. Sambona evuka egijima esiye eZimbabwe. Esiya congratulate uMgabe sebebhiliva bona i-MDC yonaleyo labochamisa babekhona i-opposition yonke yayikhona. National Sports besithi Emerson Mnangagwa i-new dispensation. Sazibuza thina abanye ukuthi kathi uTsvangirai labo Magalela bona laba labo chamisa nqabe siya congratulate u-Emerson Mnangagwa ongumbulali owabulala abantu bakithi ngombhuqazwe besithi new dispensation. Baya understand yini na ukuthi basese i-opposition eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uMorgan Tsvangirai esagula futhi uke waphiwa imali engange 60,000 US dollar yokuyayelathwa libandla leZanu PF. Sazibuza thina abanye abantu ukuthi kambe uMorgan Tsvangirai uba lesikhathi ayeyamukela khona imali yesitha. Kuthiwa izamncedisa. Njengakuveza phambilini ukuthi uNelson Chamisa ube le contract loRobert Mugabe. Ngoba uRobert Mugabe ube le company yochago okuthiwa iGushungu Dairy. Le company yiyo ekade ithwalelwa nguNelson Chamisa uchwago ngamatraki akhe. Ngase ngizibuza umbuzo engingawuphendula ukuthi uRobert Mugabe loNelson Chamisa nabe yi-opposition eZimbabwe bengasomabandla ndawonye uMgabe ufanda njani uNelson Chamisa imali yokuthi amkhuphe esikhundleni. Yonke le imbuzo obaba uMagalela Mafa abangeke bamphendule ngoba beyi-replica yeZanu PF. Indaba yama-reform kathule ngayo ubaba uMagalela. Indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla wapha amabandla ngoba iMDC especially emathebeleleni abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 batshengisa ukuthi kuyini abakuphathela imathebeleleni kodwa sibanile sibonile ngo-2018 besifakela amashona ngu-17 njoba ngikhunshilo sibonile futhi lakathesi besiba lama-vice president amathathu kusitsho ukuthi kulamashona ngu-2 angu-vice le ndebe leli-1 lo chamise ngu-president sababona besiye Zambia uChamisa noTenda Ibithi sazibuza ukuthi nxa uChamisa ele agenda yamaNdebele why khona le Zambia engahambanga loma welishi njengo deputy kukhanya ukuthi hayi kule inclusivity amaNdebele baya embrace bathi babone behamba bodwa uChamisa izolo ku Twitter ukhiphe abantu etshengisela ama leaders ayekhona ngo-8 etshengisela ukuthi baleminyaka emingaki oJoyce Mduro, Rex Nongo, Mgabo, Mnangagwa bonke abesishoneni wehluleka nje lokuqamba indebele li-1 ubaba uJoshua Nkomo lobu uThenjwele sabe lobubani ukuveza ukuthi lawo ngama leaders ngo-8 ayephila kanti iminyaka yabo yona waye engabonanga kufanele ukuthi ayidinge ayifake lapha ngendaba yokuthi uChamisa ugijimisa ipolitics yabo njengama shona ngakubonanga kufanele ukuthi atshengisele ama-leaders esindebeleni ukuthi ngo-8 kambe wonaye enganani iZimbabwe ithathu zibuse ngiyabonga
ye kodwa ke nxa sikhangela sibile kuya phambili ubona ngani kumele kwenziweni bawumoya
hayi solution ilula babudube idonki ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bopha ndawonye uyatshona ungalimanga sizamile thina njengabantu besindebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala amashona ngegugurawundi ukwasayini accord ubaba unkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord sasebenza savuma ukuba ngo-deputy bempumalanga i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president bala bathi amashona amaningi ezimbabwe kasoze votele indebele wadethu ubaba uGibson Sibanda wamdeputiza uMorgan Tsvangirai kwezomtambara badedwa uHelshman laboGibson bamdeputiza umtambara kwezosimba makonde kusile mabambo ubaba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela kutheke nxa sokutshaywa ikhuu sokumele umphoko angene ngoba nguye wayi-authentic lead uMnangagwa sekikhiwe uMgabe sefakwe under house arrest bamgijimisa umphoko kuthe sokumele kuthathe uMakhuphe over uTsvangirai sefile onelson Chamisa labomagalela mafa bagijimisa uThokozani Khuphe bambiza i-dissident baphosa bamtshisela endlini ebhuyera kutshoni lokho kutho ukuthi amaNdebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe i-political leadership osogoqela ukuthi laseBholeni langakuyiphi indlela kumbe kusemachurchi ma kungama-association aweZimbabwe iNdebele liyahlala lingu-deputy i-solution njengoba ubuza babudube yikuthi thina labantu bemashonaland singamazwe amabili kusamele sehlukaniswe labana bazimele bodwa lathi sizimele sodwa ama-numbers awala ndaba thina siyimathebeleni sodwa kungela ndaba lokuthi basibulala ngombhuqazwe i-population ethi yedlula 6 million ungakhangela oBotswana balabo 2.5 million balilizwe iSwaziland ile 1.1 million balilizwe kanti ke thina sililizwe elikhulu kakhulu esingadingi ukubanjaniswa le mashonaland
ye ubambe khonapho-ke sizwe ukuthi uMagalela uthini uya phambili kolapha-ke sizwe ukuthi ukhulume sithi
i-MDCT ibandla likabani i-MDCT namhlanje sebephonga ukufaka MDC Tsvangirai ye ubaba uTsvangirai wasebenza waze wakhothama since resting peace kodwa phela liwazi ukuthi i-MDCT sathungamelwa ngumama uDr Khuphe yenza i-Congress. I-MDC Alliance ithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa yenza i-Congress. Kwabe lama-parallel structures kwahanjwa ku-2018 general election singabantu esincintiselayo sithi i-competition. Kwase kubuya i-interference ngezanu sihambe ya-capture i-court ngoba ubaba uChamisa wayenqabile ukuthi engene ku-useless negotiations or dialogue okuthiwa yi-Pollard. I-Pollard yinto yezanu abantu bonke abahlangana kuPollard ngabantu ababeze ubuhlungu bedliwe ngobabuthamisa bahle bathi ngcono bayehlangana kwenzela ukuthi bamgwenwe ngo-2023 ngokusweleka kwenhlanhla asebengena bexotha ama-MP bexotha ama-councillor bebona ngani bazaba nobubelo kanti hayi bo lapho kunekedezela khona i-MDC sithandwa ngabantu bonke yikho abantu bonke bathi idaha kalingene akusenalutho abazakwenza ngoba i-MDC alliance sibanje sithi ngeyabantu sikhamba labantu ngoba si-citizen convention for change kuthi kuthi abantu bona abaziguqulele i-political terrain yabo ngitsho la kuma-primary elections ngonyaka amnyaka ozayo zesibe lawo abantu bazasikhethela kodwa omonzola lamanye ama-parties ezanu-PF lokhu ebebambe ngesidukini sikezanu sebesithi bona besa abasafuna ama-elections abe khona ngoba bona bangena nge-back door lokhu inkomo ingazali umuntu yikho abantu beZimbabwe babuhlungu ngoba sebebonile ukuthi abanye abantu bangeke i-marathon babesengene ukuyangena ku-state house yinto ekuthi ayi-100 meters i-sprint kanti yona i-marathon uSmith lo Mzorewa lo Sithole lo Ndabaningi Sithole lo Chirawo ngo-1979 yenza internal settlement yagcina sokuthiwa Zimbabwe Rhodesia bathengisa yakwazi uSithole ngiwaqala ukulida i-liberation struggle ekuzapho ekuzayo uMzorewa wakhampena kakhulu athina nabanye sise ema-detentions abanye baku-prisons egona kudinga abanye baseZambia kodwa abafana bahle mhlampe izinto abafana ngisama-gerillas bahle bamhlanza ngoba wasethekisile ngesikhiwa sithi history repeat itself okwe-MDCT sikhuluma ngakho nje ngoba abantu bafuna bezwe ayisiyo party yabantu iparty yezanu PF wonke umuntu okuPollard ngowezanu PF ureferee ngumnangagwa uplayer ngumnangagwa ulineman ngumnangagwa yikho ke kungamadwala emahlaba ezulu kuyayangisa njaloku sitshengisa ukuthi abantu uma sebephelwe ngumphako bangadla abadwababo mahlabe zulu thina sifuna ukucindezela siyayifuna i-negotiations siyayifuna ingxoxo yama-political parties e-genuine hhayi ezarefulwa ngumnangagwa la e-interested lokhu yinqwala kuyazila sidingake kwenzakali idonki ingazali umuntu bonke laba sebephiwe izimali kwelibona ama-political parties amaningi sefonge ukuba khona sebekhangela izimota abahugwa ngazo bafuna izimota abafuna ukuhlala kahle eZimbabwe yikho sithi ingqobe ikini mahlaba ezulu thina sifuna ukuthethisa abantu sisebenzisa kuhle abantu kodwa asisoze sithule uma abantu besithi thina sifana nalezanu PF izandla zethu azilagazi izanu yabhidlisa abantu nge-genocide ka-1983-1987 yikho mahlaba ezulu hlalani lami ikwazi lokuthi MDC i-MDC Alliance ifuna ingxoxo genuine ones hayi khona amandlwanika
moyo nantutabo
yebo baba uDube labalaleli inyezwa ubaba uMagalela ukhuluma kakhulu ngemvemve zabo kumbe ngithi intshaka zabo beyi-MDC of which mina angeke mphawule kakhulu lokho angithi bonke bezintshaka benje bonke bebethengisa kuzanu PF akakasitshela ubaba uMagalela nitshile ukuthi uMgabe ubesehamba loChamisa kulanje ama-elections laphana and sithela nxa sokufe uRobert Mgabe sabona uTendai Biti loNelson Chamisa besiyakhulumisa umfazi kaMgabe uGrace besithi uMgabe wayeyi-pan-africanist he was a true revolutionary he was a true leader ngase ngizibuza ukuthi amadoda la amabili futhi bonke ngamaloya by profession ma bezathi Robert Mgabe owabulala abantu bakithi kangaka abedlula 40,000 kwathi abangu 100,000 baba displaced up to this day abazakali ukuthi bangaphi uqale nini uba yi-pan-africanist kutsho ukuthi kutendayi bithi lo Nelson Chamisa umgabe kwakuqondile ukuthi abulala abantu bakithi ngombhuqazo ngoba ungeke ucelebrate impilo kamgabe usiyagcina ngo 79 usiya ku 80 iZimbabwe ithathe uzivuse bese usithi ngo 83 kusiya ku 87 ngegenocide uthula ungasakhulumi ngomgabe but nxa uyicelebrate impilo yakho siyakhala kumuli yakhe sebhubhile usithi uyipan africanist usho ukuthi ukubulala kwakhe amandebele ayedlula 40,000 kuchiselwa abantu imizi kumisi development emathebelele nje umgabe kumenza abe yipan africanist yikho ngisithi mina ibandla le-MDC asobandla ongalithatha serious nxa ungumuntu oxojulileyo kwezepolitika libandla njengalo iZANU PF eyahlanyelwa yiBritain khona lemuva kusiyafika ku-80 ngoba siyakwazi ukuthi ukubusa kwamgabe ngo-1980 kwaba yi-arrangement yeBritain uMargaret Thatcher esitsho ukuthi lo ozawina kayisuye ozabusa siyakwazi ukuthi yibo iBritain abahendla umgabe ngemva kokuba abuza lo Joshua Nkomo ukuthi ama-ideologies abo yikuyini umgabe wathi ufuna ukubusa kuphela uNkomo wathi ufuna umhlabathi amakhiwa asebona ukuthi uNkomo uzabahlupha bakhetha okukhona ivalo Robert Mgabe siyakwazi ukuthi iBritain siginekile ngezanu PF yiyo eyafoma iMDC yabanika ifunding yonke iBritain kayikazi funde any organization yasemathebelele nje political yikuthola ukuthi lanxa isifunda iMDC ifunda uMorgan Tsvangirai so thina masikhangele njengemthwakazi Republic Party akulanto esimangalisayo nge-MDC akulanto esimangalisayo ngezanu PF ngoba la mabandla omabili abanga ama-masters awo o-queen khona ngale eBritain yikuzathola ukuthi imthwakazi Republic Party ime egcekeni ime eqinisweni ebiza ifotsholo ifotsholo ayingeke isho ukuthi ifotsholo lihloka ngalawo magama ngiyabonisa ukuthi hayi abakhulume iMDC whether bangu 7 kumbe bangu 10 inhlanganiso zabo bonke basetshenziswa iZANU PF bonke bakontrola eBritain thina njengemthwakazi Republic Party esesibuye lakho yifinal solution yokuzokhulula abantu bakithi ngiyabonga
ye umuze futhi lapha ke isizwe ukuthi uthini esiyaphambili umdala uMafa nangu lapha
ye ngikhulumile mbele lizaphendula ngizondile kodwa liqiniso kanti khathesi eZimbabwe kuyini okuhluphayo eZimbabwe into ehluphayo yiZANU iZANU lokhu yadalwayo ngo-1963 ayizange libe libandla ekuthiwa yi-Civic Party yaba yi-KUM political party, half politicians, half military. Yikho ke khathesi iZANU ngo-2017 lapho bachaya khona i-KU sebebona ukuthi abafakwanga ngabantu bafakwa ngamasosha. Sebesenza imicimbi eminingi uhamba bevuselela amangcwaba amanye ama-political parties behamba bekhangela ukuthi i-MDC lamanye ama-progressive organizations bale-stronghold ingaphi. Sebengena khona ngale bazenze ngani bona badindana leZANU kanti vele bona bafunzwa iZANU ebusuku lemini ukuthi kabasebenze begadalala eMandebeleni le-Midland besebenzisa futhi igukura wundi yinto esimangalisayo ukuthi abantu bengadingi i-political mileage ngegazi labatwabethu ngegazi likabatwana bakamambo lomzilikazi ngoba abantu laba babulawa iZANU namhla iy'nsebo zabo lokhu ezikhala uzababona ngezikhathi sezikufika ama-election abantu abanjalo sebekhuluma kakhulu ngegugura wundi bezama ukuwipha ama-motions kwenzela ukuthi abantu bazondane thina sithi igugura wundi sizayisebenza njalo siziphumelele kodwa asoze sisebenzise igazi labantu njalo sikhuluma ngenketho abajalo uzabona ukuthi kuZANU PF naku-PF zabo kwakuvele kulamandebele lamashona zonke i-political parties. Yikho ke asisoleni iZANU ukuthi iZANU yiyo eyabulala abantu. iZANU eyayilidwa nguSithole yasithathwa nguMgabe ngo-1983-1987 nguMnangagwa loMgabe uSekaramayi labanye abalakho bebephila onkala obhanana ombethi odube onke laba bantu babekuzana Yikho ke ngokucatha ngomunye sokhanya ngani abantu laba babulawa ngamatshona. Amatshona amaningi ayevele supporta izaphu. I-Central Committee yekankomo PF zaphu lochinamano labo kunethimano labantu abaningi. Yikho ke thina asinanzelele namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangele ukuthi emathebeleleni south, emathebeleleni north, emathebeleleni obulawayo eGwindu bakhuluma isiNdebele. Sesi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona. Uma salwisana njengesizini kasimithi saze sayiqeda du. Kungani khathesi sesivusa inketho abatshali? Kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye church? Umuntu ngumuntu, asikhetheni abantu ngezenzo zabo lokwenza kwabo, hayi ukuthi lo ngumshtonga, lo ngumtshona, lo ngumndebele, lo ngumsuthu, lo ngumvenda. Singabantu bani khonaphana kobulawayo, asikhetheni abantu esibona ukuthi bangafeza i-change. Yikho ke Mahlaba Zulu, siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo. Ingani bazazibhiwula imoto bona baphinde bepatyashwe? Lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenile bazuze ukudla.
Nanso-ke baba, kuyazizwela lapho. Ngena khona.
Angihleki, ngiyazisa baba uDube. Ubaba uMagalela uthi kumele sibe kwazi ukuthi iproblem yeZimbabwe kuyini. Ngicabanga ukuthi kayazi iproblem yeZimbabwe from 1980. Iproblem yeZimbabwe ishona hegemony, oshona dominance, oshona supremacy over amaNdebele. UMagalela ayehluleka ukunanzelela ukuthi iparty yakhe iMDC leZANU-PF azihlukananga, ngoba bonke bengamashona bafuna ukuba superior over amaNdebele. Yikho ke okwaliwa yimthwakazi Republic Party namhlanje ukuthi na asithi ma second class citizens ezweni labo khokho bethu. Ngiyamangala nxa yikho ebala ngomambo lomzilikazi, ngoba bona ababantu ababalayo ngamakhosi kumbe zinkokheli ebezikhona kwelika mthwakazi. Kanti nxa esithi Zimbabwe ibambene iyi-1, ngale mashona lendibapha abakhokheli abavezayo angabaqondanisa lomambo lomzilikazi. Kanti ngakwesibili siyakwazi ukuthi imbali yemashona lendithi uSekuru Kagubi lombuyane handa babe equally to inkosi loBhengula, okungamanga ngoba bobabili babevele bengama-spirit mediums. So ke ngalawo mazwi kukhanya ukuthi ubaba uMagalela mafa i-history yeZimbabwe kayazi. Ngicabanga ukuthi laye wabala kumbe wafunda leli bhuku elibhaliswa abantwana bethu ezikolo zeZimbabwe okuthiwa People Making History, whereby amashona kuze kube namhlanje basayenza i-history yabo ngoba izolo kabayenzanga. Ukhuluma ngezaphu ihlangene imhlobo yonke, kulabo Joseph Msika, omnyodawafa, ojirira, onzira masanga, nabo bonke oChinamano. Laba bantu mina ngeke ngibabale ukuthi balida lo nkomo, ngoba ngesikhathi umbhuqazwe usitshaya ubaba uMsika behlala eGumtree kobulawayo, ubaba uNkomo kuthuba leke gqoka isigqoko, ubaba uMsika kabazange bagijinyiswa, abazange babotshwa, odabengwa bayabotshwa lolu khawuthi masuku bebotshela into abangayenzanga, bechajwa nge-treason charge. Izaphi labo Ambrose Mtinyiri okuZanu lanamhlanje, wonke la ma-leaders ayengamashona ekuZipra lakuZaphu kazange athintwe ngombhuqazwe, kwagijinyiswa ama-leaders ayelobuNdebele phakathi. So ke ubaba uMagalela mafa engazama ukudistorta i-history, ngihlala ngitshela abantu ukuthi wona la amashona ayelobaba uNkomo kuZaphu, emini babesiba lo nkomo, ebusuku bagijime bayethengisa kuRobert Mgabe ukuthi uNkomo uplana lokhu lalokhu lalokhu. Yikho uNkomo kwaba nzima ukuthi akhokhele. Uyakhuluma ngekhuu ka-2017, ngathi uMagalela mafa le-MDC baze nini ukuthi ikhuu ngo-2017 ukuthi uMnangagwa utshaya ikhuu lamasosha, njengoba nijhile ukuthi uMorgan Tsvangirai, abo Nelson Chamisa, abo Professor Arthur Gusen Mtambara sababona eNational Sports Stadium bejabule kakhulu ukuthi umgabe sephumile sokungena iNew Dispensation eEmerson Mnangagwa. Sobona babona nini ukuthi ikhu ngoba nqa ngesikhathi lesiyana babevala amehlo besiya celebrate uMnangagwa engena bengenisa omunye uDevo edlula uRobert Mgabe asebengikhona bembona namuhla. Kuyakhanya ukuthi uMagalela Mafa leMDC yakhe badlala ngabantu abakabi serious. Ngoba ngikhona bekhuluma ngekhu namhlanje thina sayibona ngo-2017 ukuthi ikhu ukukhipha umgabe esikhundleni ufake uMnangagwa kufana lokukhupha inyoka enkulu ufake umntwana wayo ingakhula la inyoka le encane iza kuluma ngoba inyoka vele ayimthandi umuntu.
Ye, nxa singabala-ke khona manje njengoba-ke isikhathi sesidliwa ngumangoye foselifitamafitshane khonapho kutsho ukuthi ye kusukela namhlanje kusiyafika ukhetho lwa-2023 kuyaba sekulama-reforms yini khona kuguqula indlela ukhetho lwenziwa ngawo ngalo njalo lokuthi lingena ngaliphi ukhetho kungela ama-reforms lalo amafitshane sebe.
Ngiyabonga babuDube, thina okukhulu esikwenzayo engifuna abalaleli bebekwazi sikuzinga le-political education sifundisa abantu bakithi ngokuqakatheka kokuvota bekhetha inkokheli zabo. Ubaba uMagalela okunye akukhohliweyo engifuna ukuhighlight babuDube ukuthi i-MDC kudala ikhona ilama-MPs ilama-councillors kayikameli abantu bema-Trailand ngendaba zokuthathelwa kwabo imisebenzi ukufundiswa kwabantwana bethu ngamashona amanensi siba ngamashona amapoyisa siba ngamashona ama-civil servants engamashona. Thina sifundisa abantu bakithi ukuthi ema-Trailand sifuna i-political power esingalayo eyasilahlekela ngo-1987 ubaba uJoshua Nkomo esiyaginywa iZANU-PF. Yikho-ke kusamele abantu bakithi kuqakatheke ukuthi kumele babekwazi ukuthi kathi nxa besiyafaka uca emuntwini besiyavota bavotelani ngoba ukuvotela iZANU-PF le-MDC yikuvotela indubo kwelikamthwakazi, kuvotelwa ukuthathelwa umnotho, yikuvotela ukuthathela umhlabathi, kuvotelwa ukubulawela kwe-culture, yikuvotelwa ukuthi ubuzwe bethu budilike. So ke thina sithi hayi ama-reforms akhona ngo-2023 loba kawakho thina sazama indlela yonke yikho uzathola ukuthi i-MRP ithatha i-radical stance yokuthengisela ukuthi iZANU-PF lamasosha ayo lama-CIO ayo lamapoyisa abo kasibe sabi. Thina sifuna ukukhulula abantu bakithi whether kulama-reforms kumbe akulama-reforms. Yikho sithi thina iMthwakazi Republic Party is not just an ordinary political party, but it's a revolutionary party ezimeleyo ukuemele ukuveza amaqiniso wonke ebantwini bakamthwakazi lasemhlabeni wonke jikelele.
Ye, emoyo baba siyabonga kakhulu ke sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba uMqondisi Moyo ekubandla leMthwakazi Republic Party nguye olikhokelayo. Sathathe njalo lithuba ukuthi sibonge uMnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla leMDC Alliance umsekeli wesikhulumeli sebandla leli.